Ekhuluma lentatheli izindaba umsekelo womphathi ntambo wezempila kahle umnumzana John Mangwiro uthe uZulu sokumele aqaphele ngoba lokhu sokukhomba ukuba iCovid-19 isisiza ngolaka njalo lelinani lingaqhansa ikakhulu khathesi sesingena kukhefu lekhizimusi. Uthe ukutholakala kohlobo lweOmicron kuveza ukuba sekungaba lesibanga sesine loba i-fourth wave nxa uhulumende loZulu bengabambananga ukulwisana lobhubhane lolu.
From the outbreak that we detected from Mashingo Teachers College and the under 17 soccer team, we took 20 samples from the college and 22.
Sithole ukuba ebantwini abahlole bevela eMashingo Teachers College abadlali benguqu bonke balomhlobo we-Omicron we-COVID-19 abanye njalo abayisikhombisa abatholakale belawo lomkhuhlane.
From the National Microbiology Reference Laboratory, NMRL, also tested positive for the Omicron variant.
Uqhubeke esithi kumele abantu beZimbabwe bengameleli ukuvalelwa ezindlini kodwa bazinikele ukulandela iziqondiso zeWorld Health Organization WHO bengabanjwanga ngamandla ukwenza njalo. Uphinde waveza ukuba abantu abavela kwamanye amazwe sebevunyelwa ukuba bahlale ezindlini zabo bengahlangani labanye ku-quarantine.
Returning residents and visitors who have been outside the country for more than 14 days found to be PCR negative.
Labo abavela phandle kwelizwe bazavunyelwa ukuba bahlale ezindlini zabo. Labo abazahlala ezindlini zabo bazakwenza njalo nxa sesibonile indawo abazahlala kuzo.
At their own cost. While those that have been outside the country for a period less than 14 days may be allowed to quarantine.
Ingcitshi wezempilakahle owake waba ngumphathi ntambo wezempilakahle kuhulumende womanyano umnumzana Henry Matsorere uthe uZulu weZimbabwe kumele atshiyane lomkhuba wokungalandeli iziqondiso.
This really calls for all citizens to take more precaution.
Sekumele uZulu wonke azivikele kumkhuhlane weCovid-19. Kufuze umuntu wonke ageze izandla, singaminyani njalo sizame ukungabuthani isikhathi sonke.
You know, the issue of hand washing with soap and water, the issue of using sanitizers when there is no soap and water.
Umhlobo weOmicron ngumkhakha weCovid-19 olokhu ungakazisiseki ukuthi usabalala ngesiqubu esingakanani kodwa usesatshelwa ukuba ulolaka ukwedlula yonke imikhakha ethe yaba khona njalo usenelisa ukuziphendula satshe kungabi lula ukuthi ulwiswe ngamasosha omzimba oyabe uhlatshwe loba ijekiseni lokuzivikela. Kusenjalo uhulumende wazise ukuba usezaqala uhlelo lokuba izisebenzi zakhe zihlatshwe ijekiseni le-COVID-19 elesithathu elebooster njengendlela yokuvikela uZulu kumkhakha omutsha lo. Ngasikhathi sinye ukhuthaza abantu abangakahlatshwa ukuba benze njalo ngokuphangisa ngoba lokhu kuyinto emele yenziwe ngumuntu wonke. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.